sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 30 Namhlanje kungomvulo mhlaka 30 kumpandula 2024 yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Now uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash intengo yakho linganele sobathola umuntu ukuthi kude lolu-US dollar kodwa nxa ubona ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe ufinaba i-$7.
Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende lokwehlisa isisindo salo semali yelizwe yezikhi.
Udaba lolu liyasethusa kakhulu than kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Masikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphephela khona.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumndeni kaMoyi uSelonaro owayengumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana. Ubotshwa kwesibili umsolwa ozenza udokotela obesephenduke empilo hospital elezigulane zokuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo semali yelizwe yezikhi ngamachumi amane ekhulwini kudola leMelika. Ingcwethi yezithi kubangele ukuwa kwamandla ayo. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ngolesihlanu lithe imali yezikhi isilamandla amadola edlula kancinyane yangamachumi amabili lane 24.3 isuka phose kuchumi lane 13.9 nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala ngalolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Lokhu kwehlise isisindo seZimbabwe Gold imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagoqwa kabili. Ngezinye indlela intengo kathithenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba sekabili multiplied by 2. Ngakade ulutho luyi-20 zidi kasesolo kubo 40 kusiya kubo 56. So ngezinye indlela sokube lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezidlontolozile mhlawumbe emabhanga mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-one month. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzeka ngeduze kodwa ingadluli ivalwe kwangako. Kodwa okwenzakeleyo-ke ngolosihlanu ukuthi kwathiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuliwe zivile ukuthi umuntu ngakatele 1,000
kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho. Labo abale dola leMelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo.
Kathesi okokusenzakala ukuthi kukabili. Nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-ZiG siyakunandela ukuthi vele intengo isikhwelile. Vele nxa ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala nxa uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash intengo yakho linganele sobathola umuntu esithi kude lolu luyi-$5. Kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isingaba yi-$7. Okunye sokwenzakeleyo ukuthi ngenxa yokuthi iZiG leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asebekwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxa sebeguqulela kuZiG ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi nxa kathesi irethi i-rafi 25 emashe permanent 10.4 something. So nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu lutho ngade luthengisa nge-$10 uzalukhweza mebhati $12 kwenzela ukuthi nxayi-convesta ngo-official rate kumnike more money than 206 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba uthi abasathimbi ukuthi bazaceliswa yiphisa abantu okuzakhulunywa ngemanti endiwini okuzakhulunywa ngempela ziyiwini njengoba bajuma abantu baphonga ukuthi imali sigugu ngokuthi wayilisa umuntu yase bathalise ngemali esikele ukuthi ngihamba ngiyoda ngayo but ukuthi isinto sayo siyafuyile ngayo ngoba amazowe lezo bathengisa ngabo $3.50 athena bethengisa ngabo $7 $8 kwenza ukuthi ngamlona ngizoswipe ngebig equivalent afika swipe imali ethegaga kwenza ukuthi ayilize ivalu umntwana sale etreasury ivalu yakhe mbija.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekovulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumdeni kaMuyi uSelonare owayengumgcini sihlalo wecommission ebona ngokuxolelana elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission. Bathi uNare yena owake waba ngumahluleli wenkantolo udlale indima enkulu ekuqhubeni uhlelo lokuletha ukuxolelana elizweni. Wopopelekwe leSouth Africa ngomgqibelo. Wakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini le ngo-2018 ngumongameli Mnangagwa njalo uchiye isikhundla lesinyakenye sesiyaphumula. Ikhomishini yakhe yaphatha indaba eziningi ezihluphayo elizweni ezigoqela eyombhuqazwe wegugurawundi. Emazwini akhe induduzo awethulela mhla umongameli Mnangagwa uthe uNare wasebenza ngokuzimisela okukhulu. Abalwela amalungelo oluntu labo bathi ilizwe lilahlekelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSen Svanda yena othi uNare kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Silusizi ngokwedlula kukababa uretired Justice uNare. Siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabusenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishini abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC, National Reconciliation Commission, ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi yokwakha ukuthula okwayivele kukhona. Yena ke wafika kazange afika kudilize lokho, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo into eqakathekileyo, ubabunare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le gugurawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubabunare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchelimana wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo. Kube yinto esingaziqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubabunare wasebenza, njalo ke aphiwe ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananzwe njani ubabunare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe inhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze. Sasibona isicoco sokuba ngama-national hero, bembona ubabunare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.
Lo mnumzana uSen Svanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa loba nini lobangelwa zindlela ezisetshenziswa nguhulumende womanyano ukuze amaphepha kulelo lizwe. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela maphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-internet okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-internet kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulohlelo olufihliweyo lokwenqabela bokuza ukuphuma phandle.
Abantu kahle kahle abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely and bavalelekile phandle on the street, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association unkosazana Vuyani Hlazo uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Indlela okwenzeka ngayo ungathi into yakhona isile nzondo yagcina yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha okuyenzelwa ukuthi abantu basebenze ezindaweni belegal, which is okay, but inkinga esinayo ukuthi kuyenza abantu aba imajority abayiba ama-voters ala ekhaya basizonde obazonda ama-foreign nationals.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi
I department ye immigration kumele ibe ne improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku home affairs ayo extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu waregistriwe singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye Lawyers for Human Rights amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba wezenophobia uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunamashop abantu base Somalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe-South Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisayi mall la ngothenga khona kungxoba nkulu ko-Pick n Pay, ko-Shoprite. Sengithenga kubo la ngamanana phansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kwe-viki okungana kwenyanga ngingenamali, ngikolodise. But angikwazi ukuya ku-Pick n Pay or e-Checkers or e-Shoprite ngiyokolodise.
Kodwa-ke umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iphalamende ukuthi abanxwanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho wokungena elizweni.
Asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Kodwa inhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unaim Kassem omunye wabakhokheli be-Hezbollah kwele-Lebanon uthi bazaqhubekela belwisana lele-Israel kulandela ukubulawa kukaHassan Nasrallah libutho le-Israel ngolwesihlanu. Ele-Israel lihlasela njalo kwele-Yemen lapho elithi lilwisana lamaHouthi elithi baphosela amabhomba elizweni labo nelwandle okuhamba khona imikhumbi yakwamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu abangamachumi phose amabili 17 badutshulwe bafakwe leSouth Africa ezindlini ezimbili emaphandleni eSwabelweni seEastern Cape ngolwesihlanu. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu laba badutshulwe bezihlalele ezindlini zabo. Amapholisa athi asahlolisisa lolu daba. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika, abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu abedlula ikhulu i-112 babulewe lizulu lesikhukhula iHurricane Helene eFlorida, North Carolina, South Carolina, Georgia lezinye izabelo. Kubikwa ukuba abanengi badingwa ngabahlenga abantu labo abahlangothi lukahulumende ole Federal Emergency Management Agency kumbe ifema kulabanye njalo abangelamlilo wamagesi. Umongameli Joe Biden namhla wethule umbiko othi bazama ngamandla wonke ukuhlenga abantu abalokhe bephakathi kwamanzi amaningi njalo bazadingela ukudla bonke ababhekane lomonakalo lolunye usizo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi izulu leli libachiye bengelamlilo wamagetsi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Chaka Chabalala ohlala eGreenfield eSouth Carolina.
Ngicase ngebest day angithi belineda plan vele Christom sakafika uqase kwanethiwe evula yena kumoya yothi oyosihluphulela lapho. It was too powerful, so bekulomoya onzima lahle isihlahla amagesi kuwile intambo zasemgwaqweni isihlahla zwele phezulu izinto lokho zilenga yenta yentambo zamagesi.
Singathi amanzi-ke alizange abantu begalule khona?
Cha, amanzi ebengekho that much, but izulu beliningi but akugalula drows are not awekho amoshakalanga kakhulu. I-problem igesi.
So manje lizangathi sikungela magesi
ndoda lokho sihleli sesingethesday akwela gesi asiyazi igesi silokho silunguza sivula amawindi silokho silunguza phandle the way only way ukudla sidla sipheka phandle ngenkuni khokhwane kwekhaya.
Kuzima kanganani khona ujabalala?
Ah ndoda kuzima ndoda ngize ngipheke ipapa lana ekuphebelekhuzana kukrill iso.
So zingathi nxa sikhangela sibili izulu leli belingesabeki yini nxa likhangela khonapho ngkona kwakhona?
Bekusesabeka ya umoya
singathi
amanzi
lokhu wazalwa vele zakubone lokho.
Hayi bathi bona abakwaziyo bathi kunenye kuthiwa kuwugo bathi lokhu phezu kukawugo
kutho uthi bekunzima sibili kakhulu.
Yakho.
Singathi-ke abanye babone ngani bekuyi-tornado enkulu echaye edlulisa 250 miles isuka eFlorida. Kambe ukuthi umoya kade ukhona kungabe kuveza khonokho?
Yes, that iqiniso. Isihlahla ziwile ilokho ama-shingles lapho ezindlini zethu kuphefukile. Irofu zikholapsile ngikhona we have to redo ilokhu zana irofu.
Singathi vele uphahla lwendlu lubhidlikile sibi?
Yes, yes.
Izikolo-ke zivuliwe kumbe zivaliwe?
Hayi, zingavulwa njani njengoba baqeda ukuthekisela nje manje bathi bona they will assess again on Wednesday ngoba anti abantu abanamagesi akula intanethi akula lutho so isikolo anti laso silamagesi. Sami lapha kunzima sithole nzima sivuke ekusele umsebenzi asihambi ngoba kunamagesi.
Lo ngumnumzana Chaka Chabalala odabuka eZimbabwe ohlala eGreenfield eSouth Carolina obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kwezempilakahle, odokotela bathi kumele abantu beqaphele umkhuhlane wobhova osubulele ababili kobulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ophethe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababuliwe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lakho ukutshisa umzimba angathi uyavimbana kancinyane athwale nzima ukuginya abese xoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya amathe abe ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama unatha amanzi. Lapho ke kuyabe sekusekugcineni ungabona umuntu esesiba lezibonakaliso zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esibuya izinja, bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolune kanye lenyanga ezilithumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyanga omnyaka kumele ihlatshwe ngeqhisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Sinezami ngiyazihlabisa but ngizihlabisa kuvethi ovethi wami ngoye obulala izinja zami ngoye wezelapha dipendi ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshwe ngoba umkhuhlane wakho nonzima ntoba engakuvukela uzohambela nje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana benihlaba nezinja hlaba umkhuhlane asilasikhathi sasanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.
Kudaba olunye olwezempila kahle, umsolwa obotshwe ngeviki edluleyo wamiswa enkantolo esetheswa umlando wokwelapha izigulane ezenza udokotela esibhedlela sempilo, kodwa yena engafundelanga lo msebenzi. Umnumzana Taurai Prosper Vanuva wone ubotshwe njalo ngemva kokutholakala isibhedlela lesilamuhla. Ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo, umnumzana Vanuva wone ozibiza njalo ngoProsper Mpofu wakhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Ukubotshwa kwakhe namhla ngemva kokutholakala esibhedlela sinye kwenzakala ngesikhathi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights eselobele isibhedlela sempilo emela inhlanganiso yezakhamizi esithi isibhedlela lesi kumele sithathe amanyathelo okuvikela odokotela bamanga. Sixoxe lesikhulumeli sebulawa Progressive Residents Association unkosikazi Permanent Ngoma.
Njengezakhamizi zakobulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu, kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphela khona, lapho singezwa kuhle khona, kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abapretendayo abangekho emthethweni, and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona uqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for i-staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesi isibhedlela esikhulu. Kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezi thupha ezibonisayo ukuthi lowo muntu ngudokotela, lowo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela, because hhayi indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.
Lo ngonkosikazi Permanent Ngoma isikhulumeli senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe njalo legqwetha elimela inhlanganiso le unkosikazi Priska Dube.
Ukuzwa kuthiwa kulo dokotela ongasidokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyileliyana ilungelo esithi it's an overarching right, ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki. Njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe, umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama complaints about the general lack of adequate service or increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo. Sibona ngani kuyangenelana lendaba inaleyo yokuba lama fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebe khona bese besebenzelana lozulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabe impila kahle angaziphatha ngayo.
Lo ngonkosikazi Priska Dube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela inhlanganiso yabahlali bebulawayo eBulawa Progressive Residents Association. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani? Mina isikhalo sami Studio 7 bekungeso ukuthi ngifisa ukuthi mangabe sokuzovothelwa ukhetho luka 2028 nanoma kungabe kuthiwa iyona leyo zanu yakhona iwinile ngoba vele siyazi ukuthi siyavota siyenze yonke into siyenzeni kodwa ke esikhathini esiningi kuvame ukuyina yona besintshile phela uhlobo befake umuntu okhuluma ulimi lwesindebele or ulimi lwesivenda hhayi ukuthi bele loko befake umhlobo wamashona kuphela. Lokho bekuyisicelo sami Studio 7 ngoba kunje thina asikhulumi isishona but ma sihambe ezindaweni nje la sibe sithatha ukuthi hhayi vele singamashona uma wathi ngezimbabwe kushuthi ishona ngoba bazi ukuthi ezimbabwe kukhulunywa ishona kuphela ngoba selokho kwathiwa upresident oba vele umgabe watshala isikhathi esiningi ngoba selokho kwathathwa uzibuse umgabe waba upresident uzowakhishwa sekhishwa ngamasosha ngo-2018 bekulokhu kuyo upresident ekhuluma isishona. So ukuze bebonise ukuthi hhayi ezimbabwe cha akhulunywa isishona kuphela kukhulunywa zonke indimi kunendimi eziningi ezikhona lapha eZimbabwe abazama ukufaka umvenda okanye umndebelo nobomsuthu noma umtonga noma uphi umhlobo.
Salibonani balaleli salibonani nisebenzi yestudio 7 bazalwane bami lapha eZimbabwe sivele sizahlupheka ngoba amakhampani aphiwa amandla umgabe ukuthi amakhampani azibuke. So sizabe siloko sixabana lo mnankagwa ngento angayenziwa amakhampani bayenza abakufunayo nxa sebefika njengabantu bezinwa bale ngozi enkulu. Sathi kwelinda ngasikhuluma ngamanzi sisemasimini owayephethe ngaleso sikhathi wasitela ukuthi amanzi noma egeleza emgwaqweni ngawezini amanzi wonke asemhlabeni ngawezini abantu bayakhipha izimali zabo begebha amanzi abo izini yabe sifuna ukubachallenja ngalawo manzi ngenxa yokuthi yona iyazibusa futhi iyakwazi ukuthi umuntu ophila eZimbabwe kala ofisi yokuyakhuluma iindaba zakhe nxa zezimhlupha.
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo hayi thina siphilile. Mina ngilesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu lasemabhonobono. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya thina njengathi sisemazweni. So kunzima ukuthi sikhulume labazali besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuleyana ndawo kukhanye bakithi kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu.
Siyabonga olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.